litshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle walamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba namhlanje sixoxa lo mnumzana John Masuku umsakazi odumileyo sixoxa ngodaba lwama license ngiyakwamukela kuhlelo
hayi lami ngiyathaba kakhulu ngokungisa kuhlelo lwakho
umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lwama license lolu ukuthi abantu bayakhala ngemsakazo le TV ukuthi hayi siyabhadala kodwa asikubone sikubhadalela
ukukhala kwabo kuyazwisiseka ngenxa yokuthi babebhadala babebhadalela ukuthi bathole ihlelo ezingcono kunalezo eziphumayo kuyinto ebazwisa ubuhlungu nxa bezabhadala kodwa basithi kubana ihlelo abazikhangeleleyo ezifanana nalezo eziphuma kweminye imisakazo kazikho njalo sekusiza lapha kwezepolitiki bese bebanjwa ngamandla ukuthi bathande abangakuthandiyo ngoba umuntu kumele azikhethele yedwa nxa kuphuma izindaba kaziphume nje izindaba sitshelwa ukuthi kuyini okwenzakeleyo hatsho ukuthi siphinde sinikwe ingqondo yokuthi lo uzibani nguye omuhle ukwedlula uzibani bani lokho kuyabe sekusalele abantu ukuthi bazikhethele bodwa ukuthi kulokhu abakubonileyo okuphunyiswe ngendlela efaneleyo abakufunayo yikuphi
kahle kahle kuyini lapho esingathi umsakazo uyalahleka khona oyenzwa ukuthi abantu baze bathi hayi asifuni lokubhadala amalayisensi
siyakwazi ukuthi elizweni abantu banakana ngendlela ezijiyeleyo njalo lo msakazo lawo kumele utshengise khonokho ukuthi silapha elizweni leZimbabwe okulabantu abaneminyaka ejiyeleyo kodwa ngenxa usuzabanjwa ngamandla ukuthi elithweni lunye ngalunye okukhulunywa ngalo sizwe icele elilodwa kuphela sizwe umnakano wodwa kuphela abantu bagcina sebekhonona ngoba bayebefuna ukuthatha iqiniso kwesinye isikhathi abanye abantu bayakwazi ukuthi umsakazo uyabuya lapho abake khona ikakhulu besenza lokho kwezindaba kodwa bamangale nxa sebelalela emsakazweni sekukhithwa ngendlela abangayibonanga engayisiyindlela ababebona izinto ezenzakala ngayo
singathi thina manje nxa abantu bengayekela ukubhadala amalayisensi wona lawa babe besithi umsakazo wona uthathe ngaphi unzuzo yokuthi lawo usebenze
into etshiwo ngabantu ayisukuthi bafuna ukuyekela nje kuphela batshengisa nje ukuthi bafuna ukuyekela ngenxa yokuthi bafuna ukuthi umsakazo uguqule ukwenza kwawo wenze izinto ezithandwa ngabantu ulethe izinhlelo ezithandwa ngabantu ungabi umsakazo webandla ungabi umsakazo kahulumende kodwa ube umsakazo wabantu yikho okunjela ngesingisi besithi umsakazo uyasikhuluma ngomsakazo labantu sikhuluma ikakhulu nge-ZBC kuthiwe yi-public broadcaster hatshi i-state broadcaster la isiyi-state broadcaster kutho ukuthi isingumlomo nje kuphela kahulumende ingafuni ukuthi lalele lokhu okuthiwa ngabantu kufika kuhulumende kodwa-ke kunendlela ezijiyeleyo zokuthi kuthathwe imithelo yemisakazo njengalezi esizwileyo ngesikhathi kuphuma umbiko ophathelane nokuhanjiswa komsebenzi ze-DC okukhitshwe ngabe-KPMG ukuthi kunendlela yokuthi abantu bangalalela umsakazo abawuthandayo njalo bebhadala izimali zabo kuleyo msakazo abayivulayo okuba nokuthi nxa ubukela imsakazo lanto nge-DSTV xa ufuna ukubukela i-Facebook yonke uyakhipha nayo imali ye-Facebook xa ufuna i-compact nawe uyakhipha i-compact xa ufuna leyana engelanhlawulo efana nale etholakala ku-free to air satellite TV nakho kunjalo
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavaleli isabalaleli
hhayi ngiyalibonga abalaleli ngokungilalela nawe ngiyalibonga msakazi ngokunginika leli thuba lokuthi nami ngithe umbono wami eziphathelane nemihlelo yokusakaza
hhayi kuzwakele hhayi sibongile ube lela ngelezi
nawe mnakeli
lo-ke bekungumnumzana John Masuku umsakazi odumile obesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lilale igama lami nguChris Gande.